Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 13 Ncwabakazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izikolo ziyavulwa namuhla kulokukhonona kwabazali abathi kulakho kumemethekisa igciwane le coronavirus ngoba kungathathwa ngamanyathelo ukuvikela abantwana lamatitshala lanxa uhulumende esithi konke kulungisiwe.
Abazali abafana nawo vele imali yesifizi yabahlupha, abaye imali yamayunifomu yabahlupha, so masekuthiwa futhi ama-sanitizer konke ama-mask konke okudingwa ngabazali sibona ukwenzima okukhulu khonapha.
Ukuphiwa imali okwenziwe ibandla le-MDCT nguhulumende kudala imibuzo yokuthi kambe ibandla leli lingalisetshenziswa na libandla le-ZANU-PF. Nanku liphiwa imali emele iye kubandla le-MDC Alliance.
Kwesinye isikhathi ngake ngathunywa mina ngokwami ukuthi hambe etshela uChamisa ukuthi khona singamthengela noma amahhofisi amanye amatsha ama-upstairs ama-building aseHarare laphana.
Izulu leyezi lesiphepho elithiwa Hurricane Ida selitshaye idolobho leLouisiana kwele Melika ladala umonakalo omkhulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ziyavulwa namuhla kulokukhonona kwabazali abathi lokhu kulakho kumemethekisa igciwane le-coronavirus ngoba kungathathwanga amanyathelo okuvikela abantwana lamatitshala. Uhulumende wazise ngeviki edluleyo ukuthi izikolo ebesezivalwe okomnyaka owodwa kulandela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngenyanga kaMbimbitho ngomnyaka odluleyo ziyavulwa namuhla. Kodwa bakhona abazali abathi bekungakafiki isikhathi sokuthi izikolo zivulwe ngoba uhulumende ngokwakhe wengezelele ukuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo ye-COVID-19 esithi umumo awukafiki kusibanga sokuvulwa kwezikolo. Esithi umumo awukafiki kusibanga sokuthi iziqondiso ziyekethiswe. Kusenjalo uhulumende ubikwa esethule isikhwama esilemali eyizigidi ezingamakhulu amahlanu $500 million wokwakha izindlu zokufundela, ukuthenga amatende lokuthenga okokuzivikela ekuthelelwaneni igciwane le-coronavirus okuzasetshenziswa ezikolo. Lokhu kwenzelwa ukuthi abantwana baqhelelane ukuze bengathelelani igciwane le-coronavirus. Umsekeli kamphathintambo wezemfundo ye-primary le-secondary umnumzana Edgar Moyo utshele iphephandaba le-Chronicle ukuthi ubhode ngezikolo zelizwe lonke jikelele wabona zilungele ukuvulwa namuhla. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Well, abazali ukuvula kwezikolo singathi thina kubajumile. Yilo uhlupho abazali abakhuluma ngalo abangathi bakhonona ngakho, ngoba ungakhumbula kuhle kuyena le nje iviki kubo Monday, Tuesday. Uhulumende bememezela ukuthi i-lockdown u-level 4 uzaqhubeka next 2 weeks. Ngokunjalo wonke umuntu ongumzali, abantwana labotitsha bahle nje bazitshela ukuthi hhayi, xa zova kwenye 2 weeks asilindeleni sibone ukuthi kuzenzakalani after 2 weeks. So kubuye kungathi nje into emangalisayo ebethu sileyo nje ukuthi kanti sokumemezela ukuthi izikolo ziyavulwa. Abazali lezibali ziyahlupha, abaye baye emabhodini, abaye abantwana siyakwazi ukuthi bafuna lokuthi baye abasemadrobini bagadiswe. Uzananzela ukuthi konke kona ihlobo lizabakhona leyo, abanye futhi abangabhadali le school fees. So nxa kumenyezela ukuthi izikolo zivulwa kusasa, abazali abaningi balokukhonona kakhulu ukuthi lapha sekuzabalwa kunzima. Abazali bezama ukuphasazela, bezama ukuthi ngalokudla lokhu yana, yilo nje ihlupho esilinanzelele.
Khona manje ukuvulwa kwezikolo lokhu ubona ungani akusoze kumemethekise na igciwane le-coronavirus, ikakhulu nxa sikhangela ukubana akula ma-sanitizer ezikolo la?
Well, ukuvula kwezikolo nxa sesikhangele igcikwane le-coronavirus, abantu abaningi balovalo olokuthi engxenye kathesi futhi sesizidingela olunye uhlupho lokuthi lumkhuhlane umemetheke. Ngoba ungananzelela la ma-PPEs lawa abantu kufanele bazivikele ngawo ufanele asebenze ezikolo. Uhulumende uthi yena abazali ababonti bayancedisana lezikolo ukuthi lezo zinto zithengwe. Abazali abafana nawo vele imali yesifizi yabahlupha, abayimali yama-uniforms yabahlupha. So nxa sokuthiwa futhi ama-sanitizer konke ama-mask konke okudingwa ngabazali, sibona ubunzima obukhulu khonapha. Ingozi ikhona yokuthi abantwana nje basibazi ekuhlanganeni kwabo laphana, omunye sengazihambela besicela imaski komunye besitshana ama-mask, kungasenzela ingozi yokuthi umkhuhlane umemetheke. Ingxa esingakutsho kuphela lathi ukuthi sizama ukuqonqosela bona abazali ukuthi abantwana sisabele phambi sezikolo abatshele ukuthi baziphathe njani, ukuthi imask ayinike omunye umuntu ngeyakho, ube lusi ukuthi uyasanitayiza lo umnyana wabantwana. Abantwana sibatshele ukuthi ezindlini bananzele ubana bangakwenzi. Befika futhi esikolo sikhangele ababalisi labo ngokufana nayo abahambisa imeseji efana nayo ebantwaneni ukuthi hhayi amamaski lingatshintshani, lingaminyani, gezani zandla kuphela, sanitize. Kodwa bese sithi nanxa singaba khona sibili isikolo esingathola ukuthi siyehluleka ukuthi ama-sanitize abe khona, kungangcono leso sikolo phose enxa esingafuneli ukuvulwa, ngoba singafuneli ukuvulwa kule ngozi yokuthi samemethe kusalolu gcikwane. Abantwana babuyele igcikwane balilethe ezindlini, i-community ibisinikana. Yilo uhlupho esilubonayo lungenzakala ukuthi izikolo ezisuke zavulwa nje abantu bengananzeleli, and kule ngozi yokuthi ivine ukuvikela igcikwane abantu kade bengazilungiselanga indlela ephakemeyo, ngoba besazi ukuthi enxenye kule 2 weeks ezaphela enxa besokubonakala ukuvulwa kwezikolo, manje abantu bahle bajunywa khonapho khonapho.
Umnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyibulawayo Progressive Residents Association, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ukuphiwa imali okwenziwe ibandla le-MDCT nguhulumende sokudale imibuzo yokuthi kambe ibandla leli lingalisetshenziswa na libandla le-ZANU-PF. Nanku liphiwa imali ebimele iye kubandla le-MDC Alliance. Ibandla le-MDCT eliqanjwe ngegama lokuthi MDC Alliance encwadini kahulumende liphiwe imali engamadola eZimbabwe azinkulungwane ezingamashumi afika phose ayisithupha, $59 million, phansi kumthetho we-Political Parties Finance Act. Umnumzana Prince Dubeko Sibanda wake waba lilunga lekomidi yezemali edalele parliamente engwebandla le-MDC Alliance. Sixoxele uSibanda owake wamela njalo isigaba seBinga edalele parliamente waxotshiswa libandla le-MDCT ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kande kuqakathekile ukuthi uZulu abekwazi ukuthi le imali ephiwa abazombangazwe yimali ephiwa ngomthetho okuthiwa yi-Political Parties Finance Act, yimali yemthelo ethelwa nguZulu waseZimbabwe eyiyo ephiwa abazamabandla ezombangazwe. Kodwa ngomthetho lo okhona phiwa kuphela ibandla eliyabe lingene phakathina komncintiswano we-general election lathola ama votes awedlula i-5% of total votes eziyabe zivotiwe ngaleso sikhathi. Na okutsho ukuthi khona khathesi amabandla akade efuze ngokusemthethweni ukuthi athole leyo mali libandla lezana u-PF nxa siyakhangela amavoti ayiwo awabhalwa yi-ZEC, yizana u-PF kanye le-MDC Alliance ekhokhelelwa ngubaba uChamisa.
Kwahamba njani kuze kube ikhona lokhu okuyikho khona lamhlanje?
Kwathi kukhanya sobala ukuthi khona umnangagwa kawinanga, njengoba la namhlanje kungaziwa ukuthi nxa wawina ngamavotes amangaki. Okuyikho okwayenzakalayo ukuthi wathi uChamisa eseyalile ukuthi esetshenziswe ukugezisa ubusela obayenzakala kuma-election, umnangagwa wasesithi sengiyakudla lalabo abafunayo. Ngifuna ukuthi ngikutshengise ngale ndlela Chris ukuthi khona ngiyakwazi mina, ngikwazi ngoba kwesinye isikhathi ngake ngathunywa mina ngokwami ukuthi hambe etshela uChamisa ukuthi khona singamthengela noma ama office amanye amacha ama upstairs ama building ase Harare laphana simnike izimoto azifunayo simnike izimali zokuthi abhadale izisebenzi ze party yakhe enxa ezavuma ukuthi ehambe eParliament eyokuba nguleader of opposition. So ke wathi ke uChamisa eseyalile ngoba injongo eyayikhona vele kumnangagwala labo abusa labo abalutshwana hathi singake sathi izanu yonke kodwa abalutshwana adla labo umnangagwa injongo yakhe kwakuyikuthi kungaphindi kube lo muntu okhononayo okhuluma kakhulu ukuthi khona elidla kubi imali lezithelo zaleli lizwe. So ke kwathi ke uChamisa eseyalile wasesithi ngingathola bani engingasebenza laye yikho ke okungenisa ngudlu omonzora uzathola ukuthi namhlanje iParliament kayiseseyileyani iParliament ka-2018 ngoba sokulabantu khona ngale singabathi ngama strangers ngaphakathina kweParliament umuntu ongakwaziyo lokuthi wabuya njani eParliament ngoba abanengi bakhona ngabantu ababedliwe kwezinye indawo. Ngingakupha umzekeliso ukuthi khona uChief Ndlovu wayedliwe enkayi North ukuthi abe ngumember of Parliament kodwa namhlanje uzithola engusenator. UPhugeni wayedliwe ukuba ngumember of Parliament kobulawayo kodwa namhlanje uzithola engusenator. Ngingababala bonke banengi sebegcwele eParliament okusokwenza ukuthi la iParliament yakhona iswele isisindo njalo lenhlonipho eyayivele ilayo abantu belayo phakathina kwayo.
Ukhona emthethweni uhamba njani ukuthi kuphiwe ibandla le MDCT imali yonale?
Ye njengoba ngitshilo Chris omonzora iMDCT laphana kudingwa nje ukuthi khona asifuni abantu abazakhulumela uZulu eParliament abayakuthi noma dodwa imali yelizwe ichaphazwa kubi njengoba uzwile ukuthi lesikwelete kathesi siqanise safika kuma 20 billion. So omnangagwa kabajonganga ukuphakamisa lokuthuthukisa leli lizwe omnangagwa bajonga ukuthi befikele njani izandla zabo kuma resources aleli lizwe. So ke bafuna abancedisa ukuthi nxa besidla labo bengakhulumi bethule. Omonzora sebetholakele ke ukuthi ngabantu abazimiseleyo ukuthi besetshenziswe ukuthi bebukele inotho yelizwe idliwa ngabantu abalutshwana hatshi ukuthi ihambe kuZulu. So yikho nje kuphela okwenzakalayo.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda wake waba lilunga lekomiti yezemali edalele eParliamente engwebandla leMDC Alliance. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Asenelisanga ukuxoxa lesikhulumeli sebandla leMDCT umnumzana Witness Dube. Ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu abalithumi lasithupha 16 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awayithulwe izolo. Ngasikhathi sinye lolu gatsha luthi kulabantu abalikhulu lamachumi amathathu lanye 131 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Idolobho leHarare lelakobulawayo yiwo alabantu abaningi ababulewe yi-COVID-19 abane ngadolobho linye.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi isidumbu sikaJoe Mugabe owabhubha ekuqaleni kwenyanga kweleBhilitane sifike eHarare izolo. UMugabe oyedlalela iqembu leCapes United ube leminyaka yokuzalwa engamachumi amahlanu lambili 52. Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende usefake eceleni imali engamadola angamakhulu amahlanu lanhlanu $554 million eyokwakha imigwaqo eMathepeleland North. Leli phephandaba lithi lokhu kuzakwenza abahlali kulesi sigaba bathole imisebenzi. Yeah, Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina abalaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngibingelele ku Studio 7. Ngibingelele konke amaZimbabwe amahle. Ngikhili njani kodwa liyaphila. Okhulumayo nguIsaac Ndebele, Plumtree endaweni yaseTokwane. Hayi mina ngiyakhala bakithi, ngiyakhala ngesimo esenzakala eZimbabwe. Kanti iagreement eyavunyelwana phakathi kwezanu lezaphu ukuthi i-deputy president enye iza kuya kuzaphu. Ngibona sichabalele sekuthuliseke. Ikhale futhi labo baba bakhona lapho ochuma bathuli nje kuphela laba bahlale sibazwa bekhuluma ogawule. Kanti bona balaphana ukuthi bayancenga ukuthi bathole ukudla kumbe balaphana ngomsebenzi abathunyelwa ngabantu. Thina sazi ukuthi iagreement le eyavunyelwayo ephakathi kwezani lezaphu yayenza ukuthi ezimbabwe kube lokuthula lapha ukuthi i-deputy president enye iphume kuzaphu. Ukuthi sekucisheleni asakwazi ngoba umbuso walaphana uqondakali. Nangu ushiwenga uphethe izikhundla eziyi-2. Uphethe izikhundla deputy president uphethe isikhundla sokuba yi-minister of health. Esingakwazi ukuthi kanti akula abantu abayaziyo lo msebenzi we-minister of health, abantu bezimbabwe baningi kangaka. Umuntu oyazophatha izikhundla eziyi-2. Hayi, umbuso wasezimbabwe buhlungu kakithi. Umbuso wasezimbabwe ubuhlungu, asazi ukuthi sekuphilwa njani lapha. Manje abantu bavalele ama-taxi akasebenzi, kuthiwa ama-taxi asebenza yizupu. Izwa ama-taxi ezupu kuthiwa wona akala corona. La abanye abantu abafowethu abazizamelayo bayaliswa ukuthi basebenze. Kusebenza uzupuko kuthiwa yiko akokurayithi khona uzupuko akala esibona kuyisiminyaminya khona nokuzupuko wakhona wona lowo abantu bethu bethapha icorona khona lapho. Kodwa amateksi amanye kuthiwa engasebenzi ngwawona ali corona izupuko ngoba ngiyabo mnangagwa labo shiwenga ayila corona yona. Uyabona ukuthi into yakhona umdlalo nje. Kanti yona iZimbabwe yaba yizwe elinjani ngoba amazwe wonke asevulile amabhodi, wonke amazwe avulile amabhoda. Kodwa manje bona balokhu beyala le bhoda. Ama-airport nabavulile. Bathi thina abantu abeZimbabwe yithesi le corona. Abelungu ababuya phesheya bayabuya ama-aeroplane, wonke ama-airport avulile. Kodwa kuthiwa i-corona ilethwa yithi abantu bamnyama yikho sivalele amabhoda. Hayi, umbuso wamasosha buhlungu bakithi. Uma singazange satshintsha yikho ngikhala kumaZimbabwe wonke ukuthi kumele ukuthi thina sizikhulule thina. Uma singazange sazikhulula thina silokhu sihwebhana. Engiloku ngikhala ngakho mina. Come 2023 kumele ukuthi abantu sikhethe iqembu liright, sivotele iqembu liright. Ngiyabonga.
Salibonani balandeli baka Studio 7. Lo khulumayo uMandla Nkosi, uChairman wabontanga eBubi district. Mina bengithanda ukukhuluma ngodaba lukaBaba uMonzora olokuthi ethi yena uya contesta under MDC Alliance. Ukukontesta MDC Alliance luvalo yini lokwesaba ukudliwa yini? Oro lo muntu kahle kahle yena uthunywa ukuthi ezodiviza iMDC Alliance. Udaba lwakhe nganandi uthole kahle kahle ukuthi yena uqondene. Ngoba uma sithi akhangela vele iparty ekureyisi ibhize ligijima kakhulu, iMDC Alliance yilo ibhize esikhaya lutho ngkhona yilo lingachiya iZANU-PF. Le MDC anithwakazi ngeke sikhulume ngayo ngoba iparty yokufuna kuphela ukudlala abantu ingqondo kuphela. Kahle kahle ngoba bona abakwazi into abayifunayo, bafuna ukudabula iZimbabwe center. Ukuthi kahle kahle bafunani emathebeleni North sogcwele amashona, lathi sinje singabazukulu bamashona. So uma bedabula esenter iZimbabwe bashuto ngkhona, so thina siqondena. So leyo ngeke siyikhayele kangakho, sesikhayela ngoMonzora. UMonzora sicele ekeme into yakhe futhi stepa. Uma yena ekhayele lidlelo kayekele thina sitshaya intambo, sizamnika ke idlelo olithandayo yena. Uma ekhayele lidlelo kaqaleme ngestori sakhe lesofuna umuntu onko edistep. Uma izathi yena uyi-MDC Alliance waye conteste i-MDCT kathesi usixotshela abantu ephalamende ethi ngabantu abangene ngetikiti lakhe. Yena itikiti lakhe kwayi-MDCT thina bona bengene nge-MDC Alliance. Umonzora akekeyeme isitori sakhe lesi akekeyeme sibili engafuni ukuthi edistebhe yena uma ukuthi onkwezi ephiwe imali kadla imali kuphele ehambe elala kulokuthi onkwezi sidistebhele uhlelo ngoba thina vele sikhayele ukuthi onkwa i-ZANU PF vele asiyizwa i-MDC Alliance vele asiyizwa vele sihlala siyitshayile lamanje futhi sayitshaya ngo-2023 uma umonzora engasiphambaniselanga abantu bethu ngokuthi ethen i-MDC Alliance lokubheka ukudistebha isiko kutonkwayo kufuna ukucontest lo fuzo odistebha ngiyacela sibili hlobo bantu be-MDC Alliance asikeni sikuhluzisise kahle kahle udaba lukamonzora lo ngiyabonga
siyalibingelela balandeli be-Studio 7 lanima-journalist akithi wonke America ndawo zonke nje mhlaba wonke jikelele siyayizwa indaba ye-ground le okukhulunywa ngayo ekhaya so izinduna ezichasisa ukuthi ama-organizations la kumbe ngithi ama-groups amanye la sebekhulume lawo ama-groups yo athi izinduna ziphathe udaba lolo eqinisweni uma kuwukuthi induna izokuthi ziphathe udaba lolo kungama-groups amanye atsho njalo kumbe lama-victims abaluphathe ngendlela efaneleyo ibengalingi siyabacela singabantu ababo ukuthatha inhlangothi zikahulumende kumbe ukuhambisana norhulumende ngendlela afisa khona ababona ukuthi benza njani ubhosu nalo weZimbabwe kuthiwa ngumnangakho ubhosu we-Guground kabotshwe ayijele kabotshwe ayijele qiniso lelo uMordecai Ndlovu lo obeyitshela nyina
salibonani salibonani balalalo bakwa-Studio 7 ukhuluma ngudongela idibhi ngedibhi yakuqubuka ngiseplumbi ngithenda ukuthi kumetshintsha yazi ukuthi zidabele zihlupha kuphela liyakwazi ukuthi ZANU PF yiyo ebusayo la oma lingezelenzela ndiyacabanga ubaba umgabe ukuthi wathini ukuthi sile how many strategies zokuyini ama-elections cabe nga-2002 buya sabuya ku-28 ukuthi kwenzani ngama-strategies ukuyo kathesi sithe umgabe esephuma lajabula lathi idife kade selikhala futhi liqale la selilokhu liphande amangcwaba likhuluma yegugurawundi hayi alike nilimbe ngendaba zokuphande amangcwaba vele siyawina futhi la ama-elections azayo la bamberi likuyini ama-elections
salibonani salibonani Studio 7 linjani Studio 7 yeah igama ngiphetrosi ngokuhlala ngilaphela ubani yeah besicela madoda ukuthi asivoteni mafowethu asiregisteni ngobuningi wethu madoda siregisteni sizamane isikhipha ZANU le madoda asizameni namandla wonke anila ibona into yenzakala eZambia madoda asizameni nathi ukubambana sizame ukuthi sivoteleni especially MDC ye lama-chance okuthi singakhiphi iZANU asivoteni ngobuningi madoda siregistile nasembu yakhona asizameni madoda sizameni ukhipha iZANU lesiphume kuhluphekeni sivote siyalinda ivoti ivoti makulindwa makuvotwa manje siyalinda asimove lapho esikhona senzeni nje abantu bezambia madoda asenzeni kanjalo sivote silindeni amavoti ethu asinyakazi lapho esiyabe sikhona lapho esiyabe sivote khona ukurigavela ukungabi khona please bafowethu asizameni sisukumenini madoda
wenakagomo wenkunze manxeba ekhonya ikwelemelika izwakale kwelikamthwakazi esh ngiyakuhalalisela ngalo msebenzi wakho nalabo osebenza na bo tika sibonge kuleyo ndawo kankomo na indaba engihluphayo aluba ngizwa udaba lwalendoda ethi yona izinduna zakamthwakazi kazihambe zibuzabuza abantu abahlukunyezwayo nabafelwayo nabayenziwa lokhu nalokho igugulawunda leyo eyayiyenzwe ngabomo itshaliwe ukubana izosiqeda kwelikamthwakazi esh na indaba ebuhlungu kangakanani ngoba isela lingayisho kanjani indaba yokuthi hey lina enginitshontsheleyo nina engilenzele lokhu nalokhu wena sebenzisana ubani nobani ukubana besho ukubana litshontshelwe kungakanani litshontshelwe kanjani litshontshelwe kuphi nakuphi nizigwebe isela lakutholaphi lokho kayikho leyo nakanjani kayikho leyo ngumdlalo nje lowo mhlawumbe ngeyinye indlela njalo esibuya eyokuzothukumeza abantu kumbe uzothusela abantu ngayo sizothuselwa njalo ngoba kuyabe sokusazakala ukuthi ubani uthe ufuna lokho ubani uthe ufuna okungaka wahlukunyezwa okungaka ayikho leyo sicela inhlonipho kuleyo ndawo sicela inhlonipho ngoba sithanda ukuwazi kubana ubani owavusa umvundla akaphume obala first before sikhulume ngalento ngoba isela malingakaza ukubana sazi ukubana isela ubani uyisigangi ubani ayinyeki isebenzeke lento
la lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane, iyezi lezulu lesiphepho eliphiwe igama lokuthi Hurricane Ida litshaye isigaba seLouisiana kwelemelika izolo likusibanga esiphezulu esithiwa Category 4, ladala umonakalo omkhulu kakhulu. Leli yezi lifike ngemva kweminyaka elithumi lasithupha kwana izulu leyezi uHurricane Katarina elabulala abantu abaningi ladala umonakalo omkhulu. Ele-Israel lihlasele indawo ezihlala abenhlanganiso yeHamas esigabeni seGaza Strip izolo ngokuhaza inhlamvu lamabhomba. Lokhu bekuyikuphindisela amaPalestina acathangelwa ukuthi aphosele amabhomba kwele-Israel kuthange. Kwezemelika, iziphathamandla zebutho leMelika zithi indizamtshina ezingelabatshayeli izohlobo lwe-drone zihlasele imoda ebicathangelwa ukuthi ifuna ukudubula abantu ababalekayo egcekeni lendizamtshina edolobheni leKabul kwele-Afghanistan izolo. Lokhu ngokwesibili kusetshenziswa kwendizamtshina lezi ekuhlaseleni amalwa ecatsha enhlanganiso i-ISIS-K. Ngomvulo kubulewe amalunga enhlanganiso le amabili agoqela omunye okuthiwa nguye owahlela iqhinga lokudutshulwa kwamabhomba abulala amasotsha eMelika alitshumi lantathu labakwele Afghanistan abalikhulu lamatshumi ayisikhombisa edolobheni leKabul. Lolu daba solutshiye uhulumende kamongameli Joe Biden esesolwa ngabanye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Well, mina abantu angibasoli ukuthi basole umongameli uJoe Biden, ngoba ma ungupresidenti njengoba besho ngesilungu the buck stops with you. So uBiden inkinga yakhe ukuthi iplanning yakhe lama advisors wakhe abazange bananzelele ukuthi ukudonsa amasotsha awe America from Afghanistan ngespeed ngendlela abenza ngakhona without making sure ukuthi ama-Americans ase-Afghanistan lalabo ababencedisa i-America during i-20 years yabo bese-Afghanistan ukuthi sebephumile njalo sebeku-safe place. I think that was poor planning from uJoe Biden labantu bakhe. Kwakumele bamake sure ukuthi laba bantu sebesusiwe e-Afghanistan abasekho engozini. So ukuthi adonse amasotsha ngendlela enza ngakhona kwayenza ukuthi laba bantu babe sengozini, ngoba khona manje siyazi ukuthi iTaliban ibhizi iyabadinga especially ama-Afghanistan abancedisa i-America. Siyabona njalo ukuthi isizama ukubavimbela ukuthi baphume, ngoba bonke bazama ukuthi bayefike e-airport lapho abantu abakwanisa khona ukuthi bagade izindizamtshina ezizobakhipha e-Afghanistan. Sizwa kuthiwa sebeblokhwa, kufakwa ama-roadblock iTaliban. So I think uBiden yes, kubalulekile ukuthi asolwe, ngoba akutsho ukuthi ma uyinkokheli ungumongameli akumelanga usolwe ma wenza amaphutha. Ayinto e-right ukuthi bamsole, ngoba ngempela bekumele ukuthi ngabe waplana ngcono.
Udaba lona lolu olwe-Afghanistan ngokubona kwakho alusoze na lubangele ukuthi umongameli Joe Biden anqotshwe kukhetho oluzayo?
Angiboni mina udaba lolu lwe-Afghanistan lubangele ukuthi uJoe Biden anqotshwe ekhethweni oluzayo. Okokuqala, i-majority yama-Americans ivele iyasupporta udaba lokuthi i-America kumele iphume e-Afghanistan, ngoba bathi 20 years impilo ilokhe iliwa e-Afghanistan. I-America isispende more than $1 trillion isupporta amabutho awe-Afghanistan, isupporta uhulumende we-Afghanistan. Abantu abaningi la e-America bevele sebekhathele ngodaba lwe-Afghanistan. Ngakho sibona kuyinto ebipopular kakhulu even during isikhathi sika-Trump
la ngesikhathi sika Biden ukuthi kumele amasosha akhitshwe eAfghanistan. UBiden wawina ukhetho nga udaba lolu olwe Afghanistan kwakuyi one of the reasons why abantu bamvotela uJoe Biden, ngoba besupporta ukuthi amabutho sokumela aphenduke ekhaya, ngoba basabona isidingo sokuthi iAmerica ibilokise Afghanistan.
Umnumzana Dan Moyo yingcwethi ecubungula izombusazwe. Ubexoxa leStudio 7 ecingweni esesigabeni seVirginia ngapha kweleMelika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Izikolo ziyavulwa namuhla kulokukhonona kwabazali abathi lokhu kulakho kumemethekisa igciwane le-coronavirus. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.